ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuzibandlela 2020 nguntungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
baluve eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amadlani gqoko.
Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilithane liza kwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempela viki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila ka Ward 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sile about 35 households ezibe affected and of the 35 baluze eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amadlani gqoko, ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away land yakwazi ukuthi i-days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zokuhamba amanzi, but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha njalo badlani?
Kuna laba abafakwe guest house about 20 families ngeWange Colliery ikho abakhona, and then in terms of ukudla kulama well-wishers here and there ababuyayo babanika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses, and then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi-free so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, ziphonga ukungenwa ngamanzi.
Ilingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini, but kuyabe kuyinto yokuthi sikale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. Because singayekela ukuklina khonapho, kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come, kuzachaya futhi. So kuyabe kumele sikale sikline ama-drain lawana, sikhiphe whatever is blocking, kwenze ukuthi amanzi ahambe kuhle, kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage onalawo ngubani? Ngumasipala, ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo yeWange Colliery kuyabe kumele kuklinwe yizisebenzi zekampani, but njenge-situation ngendlela eme ngayo lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo ukwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefu.
Ngaphandle kwewadi yakho ukhona yini umonakalo obe khona kwamanye amawadi?
Kulama wadi amathathu kule lapho kuthiwa iward 10 esindlela ngeke ngafika briefly lapho amanzi angenile ezindlini abantu ba-relocatewa, and then kule lapho kuthiwa iward 15 number 3 lakho futhi kulezindlu, but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo.
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwele Bilitane lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe yase-Afrika etshiyeneyo kanye labo somabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBhilithane uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobu yikuthi even nangesikhathi sikamgaba bekusenzakala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi asingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho. Wayenzeka kuntshontsha yikho nje lezekazi le-Afrika zivile ukuthi oBuhari sebefikile kabazange baye bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesibangele sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa nangendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani sebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano ulithiwa elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizinisi asuka wole Britain ingena elizweni elidinga amabhizimusi njengeleZimbabwe ngoba iBritain ingena kuBrexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzela umhlangano ngedaba lolo kodwa nxa izwe leZimbabwe linganxuswanga kuyindaba enkulu kakhulu yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube lomkhokheli ofana noPresident Mthamisa ngoba siyazi ukuthi bezamhlonipha bamnxuse njalo bakhangela ukuthi sibe lobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBhilithane kamthandi kumbe uyamzonda. Ungathini ngalokho?
Hayi kasiyakwazi ukuthi uhulumende weBhilithane akazondi ilizwe leZimbabwe uphitheka njalo siphetha kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezombusazwe lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbona ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele nanzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazizinhle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo. Ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu endlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili. Ngalolu hlobo sonke sesishiya umsebenzi ukuthi sinike izizamezi zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZANU-PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu okuthi angakuthola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakameyo kwedlula abanye bonke emhlabeni.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethule umbiko kunsukwana ezedluleyo Lusithi ukuchiwa pande weZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola nguhulumende weBrithani. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganxuswa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjabo Britain labo America makamazwela asithakazeleli aloku esilwa lokwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloku esilwa aloku esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokuyana baloku bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana singala budlelwano obuhle lamanye amazwe baloku besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa kuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona okusishiya phandle ngokunjala kumanga alisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo azizatho zimbi bavele abasithakazeleli laba bantu. Injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi. Ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi nadlulula ukuzama ukuthi ehlulekisa ukuthi ayisoleta sisale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle nani besifana nalawo ababambane nabo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omusha uyazama ngemizamo yonke ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yibona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasiphume khona ezamazwe omhlaba okunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnanabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokobeke ezijikele emunye yedwa njengalokhona kwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-Afrika amazwekazi kuzwekazi le-Afrika asincedise ama-sanctions asuke kodwa nabantu abanjalo ngabantu abangezisile ama-sanctions okuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelatshwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza bahle ngobusi masina emagwegwe lapha kubulawayo. Yakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili 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 hayi izanu kayeke isitshayise ngomoya ngoba shiya impilo yethu isinzima asemphila nzima 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 shuwa shuwa hayi izanu kayiphume esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho izanu yake isitshayise ngomoya ngoba sesikudubekile bantu qiniso lonke okusho nxa ungathiwa uyalufaka udubo lwangikhona esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzeni uyakhanuka isinkwa uyakhanuka lokhu uyakhanuka lokhu qiniso lonke hayi impilo senzima izanu kayeke isitshayise ngomoya kayike iphume esikhundleni umnanga gwala abantu bakhe abake baphume esikhundleni please please lani bantu lipota izanu ake lisebenzise amakhanda yenu alibona ukuthi isimo sinzima kathesi into yonke ikhwelile ende iyaqansa namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi izinto zonke ziyaqansa sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima akusela lutho lokumumbulo kokwabe ngani bayenga ngakho abantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho hle abantu baphila ngani hayi 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 izanu kayike iphume ngiyabonga.
Ye mina ngumanga efood drinks siyabonga izulu elihle elimneyo sokuthembisa ukuba sizavuna angazathi lingalalokhe lisina ye balaleli bonke abakastudio 7 saziseni okwenzakalayo ngezulu hhayi thina ngapha eFort Jackson le nkomo hhayi sezisutha sezicheka sibili sokukuhle siyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. I hope lingene kahle ku-2020. Happy New Year. Igama lami nginomaZulu Mpofu, ngibuya eCholosho wesiphepha. Bengekho nje kwamalanga lami bengisekhaya. Hayi, into eyenza ekhaya indlala enzima kakhulu. Ikakhulu le kwesiphepha akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe uholiswa. Baphila nzima, abadla esikhwameni, kumele bethenge impuphu. Manje impuphu ngishiye sebethi 400 rand 50 kg, okokuthi kusazoba nzima vela. I think isazokhuphuka. Kunzima kakhulu impela. Abadala sebesidloko ukuzikhama bezama ukubhajetha ngoba ukudla kuyadura, imali ayikho, imisebenzi ayikho, womile. Lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima ngapha eGoli liyazi. Sometimes ufuneka amaphepha, ugcina ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo. Ukuthola amaphepha kuba nzima. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Siyalibingelela. Ninjani kodwa, niyaphila? Hayi, nathi siyaphila. Kodwa eyi, yazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu, ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimbu amancane abanjengabo Thokozani Khuphi abalokhu babhizi manje. Thokozani Khuphi bangena kwipholati. Pholati yani umuntu engenaivini amasithi ephalamente? Ucabanga ukuthi uzolungisana uThokozani Khuphi? UThokozani Khuphi esho ukuthi vele ungumthengisi musinango semnamathelane nezanupf nomnangakwa. Ukuthi kwenzakalani? Ukuthi ufuna akahle kahle uThokozani Khuphi akafuni ukuthi izwe libe liye phambili. Ufunani kubo mnangakho? Ukuthi ngenkathi othwangirayibe shaywa lapha nabochamisa ngalesa sikhathi 2008 uye lona wayithengisa abantu. Hayi, kuzima street. Abantu laba bamaqembu amancane abangabathengisi. Izanu PF busy bulala abantu, yenzani? Kodwa bona babhizi banamathelane nayo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Steve Dobe, labo bonke osithandekile bonke nje. Mina ngisacela nami ukuthumela eyami i-audio nesibusiso. Into engiphatha kabi ezweni lakithi, angazi bantu benkosi ukuthi singazwelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo. Emakhaya akusenakudla, komile, nezulu kalikho. Ungawukuthi okwalonyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela. Izinto lokhu ziyakhuphuka, ziyaphezulu, akunampuphu, abantu abasenakudla elokhuzeni, eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa. Bese ningitshela ukuthi bantu benkosi, uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe, izinto zenzakala ngaleyo ndlela, bona kubaphatha kanjani? Kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulalo? Iy'ngane zabantu, abantu bakithi, mina bengicela ukuthi ake nivule amehlo ngempela. Abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho. Kuyalanjwa emakhaya, indlala ibhokile, abantu kabadli lutho. Ukuthi indlela eyophilwa kuze kube nini? Ngoba nangakuphela uNkulunkulu babeyasilethela izulu, mhlawumbe beziqhubekele bebusa, silime sikwazi ukudla thina okwethu esikulimayo. Manje nalelo zulu kalikho. Le nto ingiphatha kabuhlungu kakhulu. Nkosi, bengicela usukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimale abantu abangamachomi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leliqhakatheke kakhulu probably in this time esikhangele khona silo umongameli Trump and into ezenzakalayo under his presidency. I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today ngasikhathi as we look to ikhetho lika 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqakathekiswa yini nxa sikhangela ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Ngingathi it's a 50-50, half-half. Omunye uprofessor uRobert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because economy in one sense they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze civil rights kuloku backslide ambijana in some respects, treatment yabantu by amapolisa and ama equal access to opportunities kwi economy and amanye ama civil rights when it comes to indaba njenga voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 i-progress esiyibonayo for izinto ezazilwelwayo nguMartin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ngingathi abantu most probably on the Democratic side bazaqhakethekisa iholiday kaMartin Luther, but we are seeing abanye typically white nationalist abantu abaku die hard Republican on the extreme right abasoze beqhakathekise ilanga leli. I don't believe so. In fact, we see on his side leli ngabantu abaqhakathekisa things that are contrary to uMartin Luther into the Confederate flag and so on, which are total opposite to izinto which uMartin Luther wayezimele zona.
Emazweni ikakhulu ase-Africa ke afana lele Zimbabwe,
ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babe le solidarity with ama independence movements ase Africa. There was a lot of I would say it golden generation Pan-Africanism. We were very idealistic and a lot of African Americans thinking was influencing izinto ezazenzwa ngama liberation movements and trying to shape iAfrica esifunayo. Ngazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he will be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Soku isikhathi sokubala imbiko elisumele yona ekhasini le VOA Ndebele siqale ngosakhile liline. Uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here so nice watching from Uganda. Cindy Sopepe utwena ngake ngakhuluma ngomnangagwa akakufanele ukubusa ilizwe lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni wonke ulihlazo nje emhlabeni wonke ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu twena ba right babona ukuthi umnanga kwa kana ncedo empilweni zabantu. Kuzoba lo precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi kodwa ugawulelwa ngazi lamtopa ngapi njalo limthandelani ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa, tena mavuga msakazi wami Andrew Flores utwena ugawu alright Nkomo Foster utwena linjani ku studio corruption hiyo elenhlupho kwela kithi ngoba i corruption ifana le addiction ye drugs kunzima ukuphuma kuyo ngajwayela ZANU iyasuta ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulo odlula abanye uthi yena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7 iZANU kumele iphume labantu bangayivoteli abantu bempumalanga akula development abayenzayo ngapha kwela kithi. Yo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje.
Tandelana kanjani madoda ngisiya khona le ndlela eziyocela izulu. Ulalele mase siya khona izalukazi khona ngale. Ngisiyacela izulu.
Okebela bemsola ehamba lefohlani sounds besigqibela uhlelo behlabela kamnandi bathi yandani kamanyangwa munokumbila vula hambani kumanyangwa liyecela izulu. Okuziphetha ezekuseni sikhangele bezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange. Elabhilitane liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Hayi ke kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na. Mina lani asbeni kweze kuseni ngwa first six. Sa, olivalelisayo kwa manje, nguntunga milinko, mao, lichone guhu.